kwabase Thessalonika bokuqala isahluko sesihlanu. Ngezikhathi langemizuzu bazalwane, kalisweli ukulotshelwa ngoba lina uqobo liyakwazi kuhle ukuthi usuku lwenkosi luza kufika njengesela ebusuku. Nxa besithi ukuthula lokuhlala kuhle kungkhona ukubhujiswa kuza kuba juma njengomhelo ofikela kwesifazane okhulelweyo. Kabasoze baphunyuka, kodwa lina bazalwane kalikho emnyameni ukuze lolo suku lulifice njengesela. Lina lonke ningabantwana bokukhanya, abantwana bemini, kasisibo abobusuku loba abomnyama. Ngakho ke asingalali njengabanye, kodwa asiphaphame siqonde. Abalalayo balala ebusuku, labadakwayo badakwa ebusuku, kodwa thina esingabemini asiqonde. Sifake isivikelo sesifuba sokukholwa lothando, ithemba lokusiliswa libe yingowane yethu. Ngoba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka, kodwa usimisele ukuba sizuze ukusiliswa ngenkosi yethu uJesu Kristu, owasifelayo ukuba loba siphapheme loba silele sihlale kanye naye. Ngakho ke vuselanani lakhane njengoba futhi likwenza, kodwa siyalincenga bazalwane ukuba libahloniphe labo abasebenza phakathi kwenu abaliphetheyo enkosini labalelulekayo. Libasize kakhulu ngothando ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalani ngokuthula. Siyalilaya bazalwane ukuba leluleke abavilaphayo, liqinise abadanileyo, lisize ababuthakathaka, libabekezelele bonke. Qaphelani ukuba kungabi khona ophindisela omunye okubi ngokubi, kodwa zamani ukwenza okuhle omunye komunye lakibo bonke. Thokozani njalo njalo, khulekani lingadini, bongani uNkulunkulu ngakho konke, ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Lingamcimi umoya, lingadeleli utshumayela, kodwa hlolisisani konke, libambelele kokulungileyo, zilani konke okubi. UNkulunkulu wokuthula uqobo ngalenze libe ngcwele ngokupheleleyo, kulondolozwe umoya wenu wonke lomphefumulo lomzimba, ukuze lingasoleki ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile yena olibizayo futhi uza kukwenza lokho. Bazalwane, sikhulekeleni, bingelelani abazalwane bonke ngokwangana okungcwele. Ngiyalifungisa inkosi ukuba lincwadi ifundwe kubo bonke abazalwane. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu kawube lani.